Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano weMDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Iqwetha lakhe umnumzana Alec Mochare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikarhulumente weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ngokumxotsha.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on Wednesday.
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Bithi wabalekela kwele Zambia kuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele, igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Bithi eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni.